Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso yeCTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki.
Angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi eSaradim xa ikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa.
Ibandla le-MTC selilandele imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni werally eChirati izolo ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration bethi asifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo but ayikhona violent ngabuye ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni siluze labo ntu abezimbabwe labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona vela simuzwaka khonoku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi ilakho ukutshengisela isola ukubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni wesiphangiphangi we-extraordinary meeting ezawuqhuba kuyona le iviki. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi kuzahlangana amalunga eGeneral Council azinkokheli zenhlangothi ezehlukeneyo zeZCTU njalo yizo ezingathatha lesi isinqumo. Okungeminye yemizamo yokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Inhlanganiso le yaqoqa ukutshengisela ekuqaleni komnyaka kuze kukhuphuke intengo yamafutha epetrolo. Kwabotshwa inkokheli yalinhlanganiso kanye labanye besetheswa icala lokweba impahla ezitolo. Asizweni umnumzana Moyo esichasisela okuningi ngalolu daba.
Lokhu kusezisebenzini sengithole nje engathi isicebiso sokuthi ngibizele ke umhlanganiso wechimbichimbi obayibiza bethi Extraordinary General Council ukuze ke ikhangele ke lokhu esesibhekane lakho. Yiyo ke inhlanga engathi iqembu elithi nxa izinto sezinzima zithi singangena yini esitaladani singenzani, yilo elisinika amandla belingakazeke sifike kulokho kwangalesi sikhathi ukuthi betsho ukuthi sibuye lenini yini esitaladeni. Kodwa njengomuntu osele sikhathi ke esenza lo msebenzi akumangalisi nxa bengahlangana komalanga alandelayo bequme ukuthi sibuyele futhi ezitaladeni, angaza ke kumangalise. So angaza ke sirule out ukuthi iZCTU ingabuyela futhi ezitaladeni nxa kuyikuthi indaba zomnotho uhulumende wehluleka ukuzilungisa. Siqhubekela phambili sizama njalo. Siloke sihlangana ke kuma sectors achiyeneyo sizama ukureviewa ama wages ukuze kwanise ukulandela phela intengo. So ama sectors ethu wonke ayazama ukunegotiate lama employers. Sesizame ke ukubhala ingwalo ezithize sicela ukuthi singaba lenkulumo yini esikubiza sithi tripartite negotiating forum. Esibone ngani akulanto ephumayo ke evela kukhulumende layo ngani kala answer ukuthi singahlanganisa inkulumo thina labaqhatshi layo uhulumende. Udubo lukhona ikuthi nxa nje bephuma ku-collective bargaining table kuthathwa nje inflation ababe kutholile ubangela ukuthi bebesebezaphenduka kuvikezayo futhi. So kuba nzima kodwa yikho esikwenzayo ngoku every day.
Sikhuluma nje uhlupho olukhulu olubhekane lezisebenzi iluphi nxa sokufika kwezomnotho lapha nemali.
Sibona engani ke akula remuneration eholo eneleyo esikutholayo kulutshwana compared lentengo esikhona yesitolo. Njalo sesiba lutshwana esisiya emsebenzini esokubangela ke ukuthi iholo lami ke bese ligcina ke abantu engaba baningi emulini ngokuthi abaningi kabaye emsebenzini. So imsebenzi kayikho. Laba ke abavukela khona emsebenzini bathi ke imali yebhasi, imali yokudla, ukugcina abantu ezibhedlela kuyadula intengo. Yikho esikhangelane lakho njengezisebenzi.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxela eseHarare. Ivandla leMDC selilandule imbiko ethi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu werally eChirate ngesonto ntambama ukuthi kufanele batshengisele ngodlakela bekhuphe umongameli Emerson Mnangagwa embusweni ngemva komhlangano wabo omkhulu weCongress. Umsakazo weZBC uthi umnumzana Chamisa uphinde wacothoza abaphatheka kunkulumo zokuthuthukisa umnotho welizwe ezePolitical Actors Dialogue. Njalo ulokhu ezenza umkhokheli webandla leMDC lanxa umthethwandaba wamsusa kulesi sikhundla. Asizweni ingcazelo yesiphathamandla seMDC umnumzana Joel Gabuza obesemhlanganweni weChirate.
Wafaka futhi waphinda but wafaka lokuthi peaceful demonstration. State lasifuna ukuthi simkhiphe umuntu lo. Ya, but ayikhona violence ukuthi simdole sigabu ezekhuluma lathi simtshele ukuthi sifunani kwenziweni siluze lawo ndawo ezibaba. Labo bayabe sebelungisa okwabo thina besikhona phela asikuzwanga khonokho. Ngiyabona-ke kuphosa kuchayanele ngxala maraliseke sibe lawo ebhinga. There were a lot of people, I can't give you an estimate, but bigcwele istadium. Abantu bebesele ukuthi bengahlala ngaba hlala le groundini but ama-stairs ane begcwele wonke.
Okunye ade kukhuluma yikuphi okuqakathekileyo emhlanganweni?
Ukhuluma nge-economy, ukhuluma nge-state of the party, wakhuluma ngento ye-judgment leyo. Ukhuluma lokuthi i-Congress zahamba njani, then what's the way forward after Congress. Yikho ukhulunywe phela ngama-demonstration la. Kuqale wabonga abantu ukuthi bazovotela. Batshela nje kodwa bona asomlando wabo bazovotela ezangeni. Kodwa abantu abanomona bayala ukuphuma esihlalweni.
Kungani ibandla lakho litshona likhuluma ngokhetho lwedlulayo lingalungiselela ukhetho oluzayo?
Asingeke sakhuluma ngokhetho oluzayo ngoba lolo lodlulayo lwesikwereni akuyikho wakhuluma ngento ezintsha ezakudala ungakaziboni. So yikho sifuna ukuthi hayi singakhuluma ngoluzayo bazasiphinda njalo besitshontshile. Asiqale silungise lokho kwadlulayo ukuthi sibonisa lokuthi hayi wena zalo utshontshile la la evumi ukuthi hayi madoda nitshontshile ngiyaxolisa ngokuyaxolisa nokwenziwana. Sesivumelane ukuthi hayi ngonto silungisele loluzayo asisafuni kuphinde. Kuphindwe khonokho ngoba sikhuluma ngoluzayo bayasitshontshela futhi.
Abanye bathi abaliboni njalo ephalamende likhankasela ukuthi kulungiswe imithetho yokhetho ama-electoral reforms eliyake likhale ngawo ukhetho solufikile.
Ye phela anti kule nto eziningi ezilungiswaka kathesi sisazama ukuthi silungise ezomkolombe.
Lingakulungisa njani okwemnotho olizwe lina lingekho embusweni njalo lingekho phakathi kwenkulumo?
Ngiyabona ukuthi ama-ideas omnotho ayisikho ukuthi abantu bezala bakwazi. Abantu bezala nginathemba ukuthi bayakwazi okufanele kwenziwe ukuthi umkhono ulungile. But ukusela ukungena imbali yikho kuyafika kubulala ilizwe. Asiyabona ukuthi wona amabhondi la ngokubona kwethu awasela ncwedi ezimbabwe. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibhondi ayisebenzi ukuthi uhulumende lokho ekuphikelele ukuthi ibhondi iyasebenza. But siyakwazi ukuthi benzele ukuthi bedinde ama-bond note bewafake estradini batshontshe imali ebantwini bathatha ama-youth bona bebesidla bodwa beyekele ukuthi belungiselela abantu abezimbabwe. So into yemkhono mayihluphi le ukufanele ukuthi abantu beyekele ukutshontsha bekhangele ukuthi kuyinokungenzi ukuthi.
Uthe abantu bebebaningi eChirate njengemhlangano eyalibe layo eBhinga. Ubona ingane eBhinga ngesinye sezigaba esiba le mihlangano eminingi kakhulu kulezinye izigaba, njalo isizathu yisiphi?
Angithi uyabona ukuthi abantu ukuthi beze bephume ngobuningi babo bayabele ngkata zabalazo. Lapho abahlezi kuhle abantu abaphuma. So thina njengebhinga siyaphuma ngobuningi ngoba hayi siyakunanzelela ukuthi ithemba esihlalo liku-MDC and likuba uchamisa ekusiphuma ngobuningi. And ngiyabona babetshirezi ngendlela esikubone ngayo la ma-problems abatshela upresident ukuthi situwe icabala magetsi abantu bexhotsheni emsebenzini emaplazini abo bahola bahola ama-$100 amaplazi enzimba yathathwa ngama-ovedi. Konke lokhu yena kubenza abantu bezonke befuna ukuthi hayi ithemba lethu likuchamisa ngcono siye kusinqazela ukuthi uyini angasinceda ngabo.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza isiphathamandla sebandla le-MDC njalo emela iBinga South edalele eParliamente sisukela sikhulumela yena ke esanda ukusuka eChiretsi. Likhumbuleke njalo balalela ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele njalo siyabona bakhona abanye asebesixhasile vele. Unomthandazo Nkomazana uthi kakubuyelwe ezitaladeni vele. Ngabona utsho udaba loliyana lapho besikhuluma khona leZCTU isithi mhlawumbe bazabuyela njalo ezitaladeni. Silo Enoch Dube siyabonga ukusixhasa ulalele uhlelo sikhona sizalethulela ezinye indaba. Ye, unomthandazo Nkomazana uthi izinto zikhutshulwa ngemva kokukhuphula imiholo, hayi ye intengo yempahla elokhu iqansa isiya phezulu. Uthi sabona Nkosazana usekanokhoza njalo. Unomthandazo Nkomazana uthi well said Gabuza, ngabona ukuthandile obekhulunywa isiphathamandla se-MDC lesiyana. Silo Glenn Dewa othi good morning. Lo Musa Mazibuko othi mamhlanga msakazi wethu esimthandayo livuka litshona njani ngapho kwelakini. Ngiyazi kusemini thina siyavuka ne-run bike ese-SA. Hayi lapha-ke ngathi kusemadabu kabusa kathesi. Hayi sokudlula emadabu kabusa sokusiya kukota to 1 ekuseni. Ye usikhumbuzo mlalazi layo uthi akachume uchamisa. Hayi kutsho uthi layina amboni ukuthi engabe emsekela uchamisa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ibandla le-ZANU-PF kobulawayo lesule ukhetho oluqhutshwe kuthange lapho owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda ehluleke ukuncintisa kwisikhundla sokudinga umgcini sihlalo waleli bandla kuleliso sigaba. Isiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana George Nare uthi ukhetho soluza kwenziwa kutsha ngomgqibelo ozayo ngoba abantu bavotela amalunga angelahlonzi kukanti abanye babo bake badala amacala njalo abanye bengelasithunzi. Kodwa uthe iZANU-PF kufanele yamukele eyinye impumela yalolu khetho lapho okunqobe unkosikazi Rejoice Ndlovu ukuba ngumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana nabo mnumzana Sifa Sincube osengumgcini sihlalo logarika izonde osekhokhela ugatsha lwabatsha. Umnumzana Jabulani Sibanda ubikwa engaliswanga ukuncintisa kodwa ededele umnumzana Sifa Sincube ukuthi abe lethuba elihle lokuncinta kulolu khetho. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Biki Matiza uthi ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lilenhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe njalo umongameli Emerson Mnangagwa usebenza gadalala ukubona ziphumelela. Uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kuzaphela ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi ilizwe lizikhandele impahla. Ngakwelinye icele umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi osomabhizimusi abangamachumi ayisitshiyagalombili lasitshiyagalolunye i-89 sebebhalisile ukusungula amankampani okubhaka isinkwa okungamanye amacebo kamongameli Mnangagwa okwehlisa intengo ngoba i-Lobels, i-Proton le-Bakers Inn sebezikhuphulela intengo yesinkwa mahlayana. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp.
ngiyalibingelela ngalesi sikhathi ku Studio 7. Ngibonga umsebenzi omkhulu kakhulu iliwenzayo. Ngoba kungayisini ngavele sisentuthwini ngaba sazilutho ngoba ZBC la yakiwe yazikhulumela kwabo ngazakaliyo lokuthi bayabuyangaphi. Ende lisilethela esikubonayo hathi laba basitshela ukuthi into yenzakale namhlanje uyikhangele but uzathi suyisifi singase beyikhuluma bona bayikhuluma ngenye indlela enceda bona enceda ubana bona bebebalokhu besembusweni ngikhangele indaba yenduna izimota lezi athi efuna ukuzithatha babesipha uchifu begcwalisela amandla abampha wona ukubana abe la mandla ukwenza konke akwenzayo. So nxa uchifu isithi okubi kakufuni endaweni yakhe akusolileyo akabamyekela akhulume kanti yiwo abamphayo amandla ukubana akhulume umsebenzi wakhe kanye wona lowo uma engasayenzi lowo msebenzi uzayenza kuphi umsebenzi. Ngabona ukuthi intaba leyo intaba zinduna kayisoze ithathwe njengalokho abakwenzayo njalo ulawo imvume ukubana achodoza kanti lawo bayachodoza kanti sibathi nxa i-MDC campaign abethi iphiwa amandla e-Britain. So la nxa sithi ekhuluma kwakhe kakhulumi ukuthi nxa sithi ama-sanction angezelelwa nguye la kakhulumi kule mvume yokukhuluma anti layo ngumntana weZimbabwe. Yikho thina size sikhumbule emuva le ukuthi umgalo wathinto zingcono kakhulu kathi sani sibelala bengadlanga abanye uyathone abantu sebephelile kade semgodini ngokufela emgodini wonke umuntu usegcwele emigodini segcwele ngaphi ngaphi sedinga ukuthi ukuthi athole kokudla ngokuphangisa ngonilizwe liyafa kuzoyenzakalayo kuphela kwabantu ngoba kathi sabantu bayafa abanye bafela ezibhedlela akusoze kukhulume kuthiwa indlala ebulela umuntu lapho umuntu awusuke wawugula uyagula uyagula kodwa indlala abanye sebesidlala kungafana nanga umuntu kudliwe ukusuka kumfakela umkhuhlane. Ungathi wena emasimini uke wathatha umuntu okade ehlawula egqibela ukhula wamxotsha wathi suka lapho na awukwazi ukuhlawula uhlawula ugqibela ukhula ubese uzothatha omunye ozithi uyakwazi ukuhlawula abesehlawula egeca umuntu. Yikho esikwenzelwa ngamadoda la athi siwaphi isikhathi isikhathi sokubuta abhidlize esikhangeni yikho kwakusenza umgaga umgaga wayezithi kuzalunga kuzalunga uze waziphumela umuntu omdala wahamba kulanto elungileyo.
Besicela uhulumende aphathise ezikolo ngokudla kwabantwana besikolo. Lo nyaka emakhaya abantu abazuzanga, abantwana ezikolo akusafundeki, abadli. Ababalisi bakhompleni ubona abantwana nxa befika esikolo yabona umntwana sifuna ukulala. Hayi, lo nyaka kulanto enhle. Uhulumende mayingavuseleli uhlelo lwakhe olokuthi khona kuphekwe ezikolo abantwana bathole ukudla kungasiza kakhulu ngoba izikolo hayi indlala ibulele sibili kakhulu. Mina ngikhulumayo ngu-Gabriel Moyo.
Salibonani lonke, mina nguSibusiso Zwela ngibuye eFlabos. Ngibuhlungu ngesimo sempilo yelizwe lethu elikamthwakazi lathunjwayo. Namhlanje isinkwa siyadula sikwazi ukusithenga sesize sabaleka sazohlala eSouth Africa. Sihlukumezeka ngenxa yomkamlangako. Kati mnangagwa yena kwehlulani ukuthi laye akaphume emkhundle esikhundleni angithi utshaye umgabi khulu oke kungena abantwana abancane ukuze nathi sikwazi ukuphila kakhulu ngoba mnangagwa nguyena umnini wegugura wundu okuqala okwesibili wasihlukumeza emathebheleleni asilabazali sizintandane. So asimthandi thina kasimfuni manje sihlezi eSouth Africa abadala bahlala bodwa eZimbabwe. Kubuhlungu lokhu ngoba iy'ngane zethu zizakhula zingelasiko zingalazi isiko lethu. Khona manje njengezami ingane izintathu kazikwazi kubona inkonto othiwa inkomo lobo othiwa imbuzi ngabazalele eMzantsi Afrika la manje ndilokhu endihlala khona. Kubuhlungu kakhulu sendilokhu loba ngihamba ngifike ngiphelele eBeitbridge ngiphenduke ngiphelele eBoda kaMessina ngempela kwamba eBeitbridge ngiphenduke ngibuyele futhi eSouth Africa ngizame ukuthi ngiyebona ukuthi isimo sinjani. Hhayi, siyacela lo Nkulunkulu sesizwile asixolele asizwele kangenele athumele umlilo wakhe umnangagwa la yakavuke ehlile esikhundleni kuke kubuse la wakamthwakazi ngoba lathi silaba bakamthwakazi abafundileyo.
Salimanani njani basakazi abahle lo okhulumayo ngobusane ngobusane Sibanda mphuma le emagusini enkaya kwasikhokho isigodi uzobhuka ngumazamba lento eyenzeke enduneni undiwele ayiqondanga kubonisa ukungahloniphi abanye abantu endaweni zabo abaziphethe. I-government kumele ukuthi ifunde ukuthi ihloniphe abantu ukuze labo abantu bayihloniphe, ingaqambukeli endaweni ezingayifanelanga ngoba ithemba ukuthi yona ilezikhali kumbila abantu abazohamba sebelandelela abantu befuna ukuthi bababulale. Ukusuka abantu bezama ukuhlasela umuntu omdala, abantwana abancane, bayasho lokukhuluma abantu bathunywe yi-ZANU-PF. Imbi lento eyenziwa yi-ZANU-PF futhi imbi. Ukuhlukana ngembono akusikho ukuthi sokufuza ukuthi omunye umuntu aphile nzima noma asokole ngenxa yokuthi ahambisani laleyo nto wena uyabe uyifuna, futhi izobisela ilizwe emuva. Bengacabanga ukuthi le nto abayenza emuva kubobaba labokhokho bazoyenza futhi lakulezi zizukulwana zamanje. Izayenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilayithe litshe lonke le nto. Bayakhathala abantu msakazi, bayakhathala. And sitsho isintu sesiNdebele sithi ingunga izwi sikhala kakhulu sizadabuka. Angibonge lapho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp onombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 464 0318. Njalo silomnye futhi umlayezelo ovela kuSanokhoza othi hayi khohlwani ngochamisa lowo, liyazikhohlisa nje bogabhuza. Ngumbono wakhe lowo ungavumelana lo sikhumbuzo mlalazi lo lesedimo leya lawo uyasibingelela lapho. USanokhoza uthi baba abantu abakhonxa bengayazi inkomo, asonto ongayisitshela abantu leyo, khuluma into elomkantshi, uhambisa abantwana ekhaya udliwe eGoli, wena nanko uthi uphelela emsina, indoda kayikhulumi njengawe. Ngoba ngiyakwazi bengiza kupha isidwaba sazi njalo Sanomhla yena kodwa kufake ku-context watsho ukuthi kungani isizathu bengakaze beyibona inkomo, njalo uyachasisa lapha. Mbona ingani laye ulo mbono wakhe ngalolo daba. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilizwe leMalawi liqhuba ukhetho kusasa, njalo kulamalunga ayisikhombisa ancintisa kusikhundla sokudinga umongameli walelo lizwe. Kodwa abamqoka ngumongameli Peter Mutharika kanye lomnumzana Saulus Klaus Chilima, lomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Lazarus Chakwera, njalo akukacaci ukuthi ngubani okhokhelayo. Ikomiti yomanyano we-United Nations owe-UN Committee Against Torture ithi kufanele ilizwe le-Democratic Republic of Congo lekele ukuhlukuluza izibotshwa lezinye izijeziso ezephula ilungelo loluntu. Kwezenzakala eMelika, umculi uLane Hardy owedolobho leLouisiana khonapha eMelika nguye onqobileyo kumncintiswano lapho okukhethwa olephimbo elimnandi okwedlula elabanye owe-American Idol ngesonto ebusuku kodwa ekuseni eZimbabwe. Uncinte abanye bakhe ababili abakade sebesele kulo mncintiswano ababalisa uAlejandro Aranda noMadison Vandenberg abangene kusigaba sama-runners-up. Asizweni uRyan Seacrest ememezela ukuthi uLane Hardy nguye osei-American Idol yalona nyaka, njalo uzathola mvuzo bani.
Officially closed. I now have the final results in my hand. For the
Ngemva kokunqoba uLane Hardy oleminyaka elithumi lasitshiya kalolunye 19 uzathola usizo kungcwethi kwezomculo ukuthi abe ngumhlabeleli opheleleyo njalo uzacula endaweni ezivalisa iHollywood Channel lezinye. Abaqoqi balumdlalo bathi ngokwakuqala ukuthi kukhutshwe nge-elimination oyedwa oncintisayo olokhu engelamavoti amaningi avela kwababukeleyo kuhlatshelwe njalo kukhethwe onqobileyo ngasikhathi sinye. Abakade besehlulela kulolu hlelo ama-judges ngabaculi uKate Perry, uLuke Bryan kanye loLionel Richie njalo omemezeleyo nguye ke uRyan Seacrest. ULionel Richie uqale wahlabela yakhe ingoma elodumo uDancing on the Ceiling andubana abancintisayo labo bacula ezabahlabeleli abaziwayo. Abanye abahlabeleli abaxhase lomncintiswano ngokucula ezabo ingoma ngoAdam Lambert, Carrie Underwood, Jordan Shavi, lo Yankee, lo Daddy Yankee wacule njalo wagida lo Katy Perry. Abanye asabe ngabahlabeleli abalodumo abanqoba kulomncintisano eminyakeni edluleyo babalisa abahlabeleli abaziwayo oFantasia, Jordan Sparks, Kelly Clarkson labanye. Kwezomculo namhlanje ke sijayiveni kancinyane sikhohlweni inhlupho zethu lo omi esithi cheerleader. Yeah, she is always in my corner right there when I wanna. All these other girls are tempting but I'm empty when you're gone and they say do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like no, not really cause oh that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting but I'm empty. You feel like cheating, I'm like, no, not really, cause, oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her, oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there. Loka omi esithi cheerleader ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi lakho ukutshengisela isola kubhidlika kwezomnotho ingavumelana ukwenza lokho emhlanganweni we-extraordinary meeting owesiphangephange ezawuqhuba kuyona le iviki. Ibandla le-MTC selilandule imbiko yethu umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni we-rally eChiretsi ukuthi batshengisele ngodlakela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.